So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto 3 kuMpandula 2017. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe oluqhutshwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile.
Akusho ukukhankasa kutobana yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezabuteni njalo futhi abengumama wesizwe sonke.
Siza kuzwa esiphathelane lokholo lwesiKristu.
Ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane kumele ukuthi ibe imicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu, ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane.
Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe olukhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Unkosikazi Grace Mugabe ubikwa ezakwabela abesifazana kwizigaba zonke zelizwe inkukhu ezifika inkulungwane ezingamachumi amathathu i-30,000. Ukuze sizwe okune ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, omela iphelandaba Mpophoma edalele iPhalamende, okungenye yendawo lapho uhlelo lolu osolusungulwe khona.
Uhlelo lukankosikazi kamongameli lubuye ngendlela yokuthi luqala ngokuthi bona abantu befundiswe. So ngathezi sikhuluma so ubuyile abantu English ezivela emankampanini abakhulu anjengabo IV. Ababuya ke bezofundisa omama. So akusho ukukhankasa futhi kodwa yinto vele unkosikazi kamongameli avele ahlala ayenza ukuthi ufuna ukusiza abantu kakhulu ezabomama njengoba yena enguye okhokhela omama ebandleni lethu elezabuteni njalo futhi abengumama wesizwe sonke.
Libakhetha njani kumbe ngabezani PF vote?
Ukwazi bona ngesingizi angithi bathi kona shalbe begin with home ukuthiona into yonke kumele iqalisele emzini wakho. So kuzaqalisela emzini wethu bese kuphuma-ke kusiyakhokha ngoba vele nawe nxa ungabona ulibandla elezombangazwe ukhangela abantwana bakho kuphela uzabusuthi uzakhula njani. So kuzamele-ke kuphunywe phandle kukhangele ivini bona laba abasemabandleni aphikisayo ukwenzela kusasa noma nxa sikhuluma labo sibacela ulutho basizwisise bafika wabekwazi ukuthi hayi abantu laba kababandluli ukuthi lo wembandla liphi.
Sibonile usekelo abantu befola besithi bamsekela ngesehlakalo lesiyana esenzakala eSouth Africa.
Mina ngokuzwisisa kwami ukusekela lokubana bekungenani le ndaba eyenzakala eSouth Africa belusekelo lokuthi hayi mama imisebenzi yakho emihle siyayibona uyazigcina intandane uyangena phakathi ebantwini uzame ukuncedisa sesawo sambona ebhoda futhi ngelizwe lonke ehamba enika abaswela izinto ukudla impahla lezi ezithiyetshiyeneyo sambona futhi encedisa abalimi ngohlelo lwana abalimizi abathi yi-command agriculture kuthi hayi ungadinwa ungaphela amandla qhubeka lokusebenza njengomama phela umama onjengesikhukhukazi esifukamela abantwana baso sibeka shuthi abantwana babo banjani babahleli kahle abalantu ebaphambanisayo.
Lo umnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Mpophoma edalele iPhalamende njalo eziphathamandla sebandla lezanu PF sixoxelaye ekobulawayo. Iningi lilokhu lisamukela ngembono etshiyeneyo okumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo azancintisa kukhetho oluzayo. Abanye besithi imizamo yokukhupha ibandla lezanu PF embusweni liphutha nje, kodwa abanye besekela leli nyathelo. ukuhlaziya ukuthi ngubani ongaba ingqonqothela kulolu khetho. Sixoxe lomnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le South African Communist Party, yena okhuluma ezimele.
Amaqembu la aphikisayo ahlangene amaningi angawokuzalwa ku-MDC, angamaqembu futhi aseke azithesta okhethweni, ngakho bayazi ukuthi i-support abanayo ikangakanani. Uma sibuka iqembu lika Joyce Njuru, asikwazi ukuthi ninamandla angakanani okhethweni. Asingeke ke sethuke kakhulu ukuthi mhlawumbe uma lingekho lona kulolumbimbo lu osolukhona kuzophazamisa izinto eziningi. Njalo sesike salibona la elike langenela khona ukhetho lolu lokuchibiyela ukuthiwa i-by-election. Ihlulwe kakhulu, kakhulu kakhulu yiZANU-PF, ngoba kulezo ndawo i-MDC ngokwazi kwethu ibingalungeneli lolu khetho lokuchibiyela.
Abanye njalo bathi ibandla leZANU-PF linganqoba kulolu khetho, ikakhulu ungancintisa yena uMongameli Mgabe ngokwakhe. Lidabukene phakathi kungokuthi ngubani ozamlandela athi yena ngokwakhe.
Uma amaqembu aphikisayo ngokuhlangana kwawo angakha umlayezo oqinileyo abawuthumela kubantu baZimbabwe, amathuba angcono kakhulu kumaqembu aphikisayo ukuthi aluwine ukhetho. iZANU-PF noma ngabe kukuthi ukhona uMgabe, kodwa nje liqembu elikhulayo, nanokuthi-ke lolu hlelo olusha lokuvota oluhlongozwayo luzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi iZANU kungabi lula ukuthi wakhwabanisa amavoti. Ngoba phela kuyo iZANU kuvota nabantu abangasekho emhlabeni ngokwe-voters roll endala. Kodwa le voters roll uma ingakhiwa iphumelele kube yiyona ezosebenzisa okhethweni, nakho lokho kuzolekelela amaqembu aphikisayo ukuthi aluwini ukhetho.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo, ilunga lebandla le-South African Communist Party eyingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena obekhuluma ezimele. Sixoxelaye ese-South Africa. Inhlanganiso ebona ngokwabela abaswelayo ukudla emhlabeni jikelele e-World Food Program ithi indlala ibhahile elizweni, njalo abantu abedlula isigidi esisodwa i-1 million emaphandleni eZimbabwe badinga ukudla ngokuphangisa. Isakhamuzi seBinga unkosikazi Febi Dube uthi usekelana lombonolo.
Amazelo okuthengisa akula, le-PMP ithathe i-command agriculture kuphela, lazi izilimo zakhona azikho. Sovele abantu baphele nzima ngendlala, indlala sikubikhona nokuthi babhadalele abantwana besikolo akula. So ezikolo sebethemba ukuthi isikolo singathi i-school fees, babambe imbuzi bahambise bayenika bona amatisha bayithenge babe sebesenza sebebanika imali leyana sebefake esikolo.
Luqhubeka kuhle uhlelo lona lolo lokuthengisa imbuzi?
Imbuzi uyayihambisa, wena usoze uyithengise ngoku ufuna yiba abathathayo nxa esithi i-$15 i-$15 wena uyabe ungasazi lutho, sibethatha imali lana afake esikolo, awula lutho ibhola yokuthi uyegayisa phele nzima. Ngoba la mali lenhlelo zabomama esazizenza leziyane zemali sesebenzisa ukwenza ukubutanisa amabele, nxa unamabele nxa ulomumbu, but akuyindawo ngoba konke lapho isithengisela khona.
Uthe abangani bayazuza yilabana be-command agriculture kungena
abe-command agriculture abazuzi, bayathengisa ngoba balima beyigroup. Njalo awungeni nxa ungela khadi lekhadi le elokuze lebandla lelikhona.
Kodwa baningi yini abantu abangene kulolu hlelo?
Akula njengeBinga lapho engikhona mina eSiyabhoa, i-one irrigation ekhona kuphela, ngathi bakuma-25 or 30 khonapho. Njalo ukuthi thina sithengise, uyathengisani wena ulime wazuzisa-ke lilodwa. I-World Food Program dala yagcina sile 3 or 4 months la i-social welfare umumbulwana akusela, kule mali kuphelani kwabantu abe-social welfare layo futhi bayiqine sebene-2 months bengakayizisi. Iyekela kuthimeke esonda bakulindise bambe ukuthi kubhinga sekuzishubhekayo amakanenzala.
Ye, lingakhuluma
zidoda About every day, Vlayagazo, Vulagi, Yagaya, Zipora, or Balubas, Balubas, and yours that way, Fulmended, I will carry to Pamazban, Rinzi, Toganagas, but if we should pay all the ways in Ugatavanavich Colo, Towers, but if we just have to come to 22 Ugas, that when we call Tiama Gold, Slam Longa, Samba, but Mantem, but at Wadi, Anagas, I will give a chat. Mpongo kulindi so kuno mpongo bantu ba mbalazo na babu zizagu harari kuno ba ula mabaya kachile bale hadike so mpongo kwele dozibezo badale transport uga uzegu harari folazi imali yako na wawizana yanda kulazi mtuzi so iba tulikushupega loga kutitu jane mali daba mkuku zitu waka tembede vya kafe nyu kasu kachile mwuzi ule mkuku wakasi yala mpongo kupere ingombe tatuwe so nzala hivi kutushupa mbini talumba loga
lo ngonkosikazi Phoebe Dube isakhamuzi seBinga sixoxelaye ekhona le eBinga okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hoke namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lozenzonyoni ongusakhulayo olwela amalungelo abasakhulayo eZimbabwe njalo ongumkhokheli owebandla lezombusazwe ele-Federal Democrats of Zimbabwe. Sizabe siphatha udaba mayelana lombono wabasakhulayo eZimbabwe uma sesixoxisana ngezombusazwe ikakhulukazi bona abalombono wokuthi akuqakathekanga ukuthi bayebhalisa ukuyovota. Nyoni uyizwile indaba ekhona, awungitshele umbono wakho.
Ngiyabonga mfowethu. Ikakhulu singathi ontanga iningi labontanga eZimbabwe sebelahle ithemba ngoba ekukhuleni kwabo iningi labo kabazange bebone enye ihulumende ebekhona ngaphandle kwezanu-PF. So iningi labo abanye sebekholela ukuthi njengoba bebone izanu-PF iyo inhlanganiso kade ikhona ibuza uzokwela namhlanje babona ngani sebezikhalalela kiyo ukuthi konke okwenzakalayo sebengasela ngapi kuzanu-PF. Njalo iningi labo ntanga kuyikwesaba ukuthi kambe nxa izanu-PF ingaluza ayisoze ibe lwendlakela yini.
Enye into ebengifuna ukuxoxa lawe Nyoni ngumthetho lo omutsha lo othi umuntu sokumele ukuthi ayothola isithupha esitsha lesi esiyiplastic ukuthi athole ithuba lokuyobhalisa ngoba lena eyezenge ngeke isebenze. Ubona ngani imithetho yonke le ekhona izathinta abontanga kanjani?
But Mike, eqinisweni i-government yezanu-PF is trying to frustrate ontanga ombe izama ukufrustrate isizwe ukuthi abantu bekhala.
Kodwa Nyoni, wathi ngibambe i-government ingena ngapi uma sesiphatha udaba mayelana ngeZEC?
Ngoba iZEC was appointed by the zanu-PF government. Mina I believe ukuthi but Mike, this is a way of frustrating abantu ukuthi bekhalale indlela yokuvota ngoba sisazi mhlophe ukuthi kambe shwa ibe umbede ubesazi isikhathi sonke lezekhivisa isikhathi sonke lesi ukuthi izosebenzisa ini iPVR and then kungani bengatshela ngabantu ngesikhathi eseneleyo ukuthi betshintshe isithupha bakuthulile. And ungakhangela isikhathi sabo, I think it's a limited time, it's a short space of time ukuthi abantu bethatha isithupha lokuthi abantu beqale ukuregister lapho kuzagcina khona iregistration. Even all ama proof of residence lokana kuyindlela yokuncindezela abantu ngoba sesikubala imithetho yakhona sathola sokumele kube lama permit yokuvumela abantu ukuthi ye lo landlord abe lencwadi oyibhalayo ufakaza ukuthi no le lilodja lami. So it's a lot of things ama requirements that are needed azama ukuthi abridge out abantu ukuthi baye vote kanti ngenani imithetho eminingi vele edingwayo ngesikhathi sokuya vote. Why kufika imithetho emisha every time sokumele kuye vote kukanti iconstitution doesn't require everything ezinjengalezo?
Le mithetho izathinta abontanga abaphila ngasemazweni abafana ngabo South Africa, Botswana njalo thina abaphila phetshe ngoba kusho ukuthi sokumele ukuthi sigoduke kathathu. Njengebandla elikhangelela ukuthuthukisa abasakhulayo likhangelela ukwenzani ukusiza abontanga abaphila emazweni athiyeneyo aphandle kweZimbabwe?
Njenge-Federal Democrats of Zimbabwe sincedise ontanga before ukuthi bethole isithupha lama birth certificate akade bengalawo and then we manage just about 48% of young people managed to get in isithupha lama birth bencediswa i-organization yethu AFDZ. Those ngathi labo kakhulu abasesikolo, those who are studying maybe in South Africa, I think each and every youth but Mike kumele azizo umuthi umuntu esihlupha ekameni babo ayisoze yafayavuma but ukuthi mbe sithi amaZimbabwe aso South Africa or Botswana behambe e-embassy benza ama-ID applications. So thina njenge-FDZ sithi noma yothi wozanini ekhaya and we as a FDZ ama-parties lamanye ama-civic organization siyahlangana ngawo wonke amalanga. We want to push the government ukuthi kube nama-mobile areas where lapho kuzabe labantu abazabe besenelisa ukuthatha isithupha ngokufaneleyo.
Hayi, okay. Masiyigqibeke zenzo abantu abalesifiso sokulithinta bangalithinta kanjani?
0713 142 or 273. That is a WhatsApp number. We can assist them. Ngayo yonke indlela abafisa ngayo.
Hayi, siyabonga Zenzo, bekuhle ukuba la uhlelo.
Ngiyabonga futhi Mike, siyabonga.
Balaleli lizwi lindaba ekhona. Nxa ungusakhulayo osekela ibandla le-ZNPF noma i-MDC Alliance njalo ungavumelani lombono kanyoni, siyalinxusa lani kuhlelo. Ningasabi ukusithinta kukhasi lethu ele-VOA Ndebele kuFacebook. Bafethu masidibani ngeviki ezayo. Olivalelisayo uMike Hobe Lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe ukuyisidibo weStudio 7 esethulela esiphathelane lamasiko.
Amasiko akwethu ihashonaphi ona amas.
Ngibonga mbezulu kandaba. Siyaqhubeka ngodaba lwenkosi yamaNdebele silobaba uEvidlela Ncube, yena okhulumela indlu yesikhosini yakokhumalo.
Ukuphelelisa isiko lethu sibe lenkosi, sibe nomuntu ozaqoqa abantu kungakhathalekile ukuthi bakulithi i-political party. Umuntu angaba kuliya iparty lokuliyana noba kuliyana uyabe engakhethi umuntu ehlanganisa bonke abantu, uyabe engasapoti i-political party kumbe avinjele i-political party. Okwakhe kuyalusa isizwe sonke njengoba sihlangene, njengoba vele kwakusenziwa emihleni yane edlule yesizwe sakithi.
Ye, siyabona njalo-ke baba Ncube ukuthi ukhona ubaba okuthiwa uMnumzana Raphael Stanley Khumalo uthi laye ubona ngazani ufuna ukungena esihlalweni senkosi njalo ubona ngani uyagcotshwa ngenyanga ezayo. So lina pho liza kuphatha njani khonokho kwenza ukuthi kungahluphi?
Ngikhulumela uhlangothi lolu olule nkosana uVulelani Collins Lodongula Khumalo. Angikhulumeli lo liyana olungale okulobaba uStanley Raphael Khumalo. Kodwa engingakusho kuphela yikuthi thina ngapha silandise indaba ngokuphelela kwayo ukuthi ubani uzalwa ngubani, ubani ezalwa ngubani. Ngingakuphinda khona lokho ngikugcizelele. uVulelani uzalwa nguHumphrey, uHumphrey ezalwa nguPatrick, uPatrick ezalwa nguRhodes, uRhodes ezalwa nguNjube, uNjube ezalwa nguLobhengula, uLobhengula ezalwa nguMzilikazi, uMzilikazi ezalwa nguMashokazi. Angithi ayizwa ukuthi yenza njani, icacile ukusebenza kwayo. Angazi kumbe langale bangayilandisa ngayona leyo ndlela kukibo yiba bangazikhulumela, kodwa ngapha isebenza kanjalo. Kuzosize ekugcotsheni ukugcoba kakusonto ehluphayo. Abantu yiba bazazikhethela ukuthi kanti okuyikho okuze ngesiko labo ngempela yikuphi, ngokuba inkosi vele izabanye zikaze zigcotshwe zibe ngu-10 zibe ngu-100 akulandaba lokhuya. Kodwa ezelwe ngosiko ngokuhamba kwesiko iyabinye, kodwa sisisa ukuthi ngemva kwakho konke lokhu sonke sisebenze ndawonye. Kumele sisebenze layo uStanley Raphael Khumalo, akufananga alahle imizamo yakhe ibonakele, siyayamukela, kodwa kuzamele konke kwenziwe ngosiko, sonke sisebenze ndawonye. Akulanti phakathi kwabantu, wonke umuntu kumele asebenze ndawonye.
Singathi kathesi abantu bafuna ukwazi-ke ngenkosi yabo ukuthi ihambe ifundile, ayifundanga, uvele uhlala ngapho kwangkhona, unina ubani? Bafuna ubakwazi khona kwabantu, akubacothele mbijani.
Unina nguThembekazi Patience Maxengana Lobhengula. Isibongo abasebenzisa kakhulu bekhona-ke ngesithi Lobhengula. Lobhengula angithi basuka zabelungu lapha, so babamba lethani isibongo esithi Lobhengula ayesabo Khumalo esithi Lobhengula yiso abasisebenzisayo. Nguye unina, hhayi lijaha elihambileyo ngempela emfundweni, laqansa laze lafika enyuvesi ngelamanje. Aso umuntu wakudala ngalezi insuku, uleminyaka engu-32 ngokuzalo.
Esikolo wangena wenzani kwezemfundo lapho?
Akufanelanga ngise ngimveze phambilini kakhulu, ngokuba kunengibuyake kuzalandiswa ngesikhathi esevezwa kubantu kuma kwakhe. Okukhulu ukuthi ngisho kubantu ukuthi lijaha elifundela zilafika e-university ngumuntu olezicoco zeyunivesithi uyena lo oyabe ozaba yinkosi kaMthwakazi akazange wabaleka isikolo wakuvuma ukungena waba lenhlanhla ukuthi afunde ngokunjalo. Siyabonga kakhulu ukuthi sebesile inkosi yakulamalanga ngendlela phele esokudingeka kulamalanga.
Ye, kukhona bakhona abantu abathathu abambuzileyo bathi inkosi iyakwazi sibilithi kobulawa kumenjani njalo nokuthi imalokitshini lakuvele kumenjani kambe ngabakwazi le makhaya sobebebuza nje kwezithi beza ukuthi kumenjani.
Uzabakwazi emakhaya lalapho afana kuse khona uzananzelela ukuthi noma ngubani noma umuntu ozelwe khona lapha akakwazi ke yonke indawo. Bakhona abantu abazelwe njuko ongakwazi ukuthi kunjani ekhathi phakathi zonke leziyazi waziswa ngabantu abama-advisayo vele ungabona suba le lontando kayiphikiswa umazi konke yikho ilizwe liphelile linje lohlupho lapha lalaphana abantu abazi konke bayahlupha yena-ke uzabe ngumuntu ofuna ukufunda owaziswa ngabantu lokhu lalokhuyana afanele indlela asebenze ngayo ngokuba ngekazi yonke into kodwa ungumntwana okhule enesifiso sokuthi vele ahlale kunye labantu bakibo. Singakhohlwa ukuthi nxa engale ufana lomuntu osesitokisini angithi basuswa bonke besiyavalelwa ngale ukuba kungaveli ubukhosi phakathi kwabantu.
Ye, udaba lwethu luma lapha-ke lamhlanje Zulukandaba. Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge-ke umnumzana efihlela Ncube olivalelisa emoyeni ngumthembo ozithembayo okhipha Sithube lilale.
Ona amasiko obe ukhona izolo akuse.
Siyabonga Gibbs, ke sizwe siphathelane lokholo silonto ungamile inkomo we-Studio 7.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyamukela lami abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngikhangele kwabase-Efesu chapter ka-6 verse ka-11. Abantu abaningi bayakhathazeka ngokulwisana loSathane kumbe lokwesaba uSathane. Siyasibona abanye baze begqoke, abanye ngambona abanye begqoke isihlangu. Ubona umuntu ethwala isihlangu kwamanye amabandla ngoba bengazwisisi ukuthi uSathane umuntu angalwisana laye njani. Kodwa kwabase-Efesu 6 verse 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Kuthi ukuthi akumelanga sesabe. Ngesikhathi esiningi abantu bekhuleka besithi Nkosi ngiqinise ngiyenze ukuba ngikwanise ukulwisana loSathane kumbe ngikhulele isono. Umkhuleko njalo kawudingakali ngoba iBhayibheli lisitshelile ukuthi senzeni. Lithi lona faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu njengoba embalele laphana. Lithi sona ngesihlangu sakho uzayenelisa ukuma uyehlulane layo uSathane. Awusoze umesabe njalo kuba lula ukuthi ukwenze ngoba akwenze ngamandla akho. Singananzelela ukuthi vele khona ekuqaleni ewisa umuntu uSathane wafika wathi ku-Eve ukuthi uNkulunkulu uvele wathini. Waqalisa ukumenza ukuthi acabange njalo aphikisane lo mlayo uNkulunkulu ayevele ufakile. KwabaseRoma uPawulu uyakhuluma ukuthi yena guqula indlela ocabanga ngayo ngoba imicabango yikho lapho uSathane asebenza khona. Kodwa-ke enye into eqakathekile kumele siyinanzelele yikuthi ukwenzela ukuthi imicabango yethu imehlule uSathane kumele ukuthi ibe yimicabango egcwele ngelizwi likaNkulunkulu ngoba imilayo lelizwi likaNkulunkulu yiyo-ke eba isikhali sethu esisebenzisayo, isikhali somoya esilwisana lomcabango kaSathane. Ilizwi likaNkulunkulu lalo liyakha imicabango, liyakha imilayo, liyakha indlela okumele abantu baphile ngayo. Ngesikhathi esiningi indlela uNkulunkulu ayakha ngayo njalo abeka ngayo imilayo yakhe, abeka ngayo indlela okumele sizilandele, ziyalwisana le ndlela uSathane azilethayo. So isikhathi esiningi abantu abaningi abananzeleli ukuthi indlela uSathane anqotshwa ngayo yikuthi landela indlela ebekwe nguNkulunkulu. Ngoba thina ngamandla ethu kumbe ngokuzama kwethu vele singeke sanqoba isono, singeke sanqoba abaqhinga kaSathane, singeke sanqoba amacebo akhe. Kodwa nxa umbhalo kaNkulunkulu kuyiwo esiwukhulumayo ube njalo emlonyeni wethu, uyamlwisa uSathane umusela phansi. Abantu abaningi kumele sikhangele ukuthi imilomo yethu sithini nxa sikhuluma. Sikhuluma sifakaza ilizwi kaNkulunkulu kumbe sikhuluma sivumelana loSathane. Eyinye indlela lapho uSathane aliswa khona izizwe eziningi kumbe ngathi abantu abaningi kuyake kungamasiko ethu. Emasikweni ethu lawa esiwalandelayo, kungaphi lapho uSathane abecatshe khona kumbe kungaphi lapho uSathane angakusebenzisa khona athole intshukuntsho yokuthi angene asilwise asinqobe. Njalo amasiko ethu kumele ukuthi abe ngamasiko abangaphansi kumbe aphendulwa ilizwi likaNkulunkulu. Niyambona ukuthi like njengathi thina kithi esintwini silezinto ezinjengembuyiso, ukuthi umuntu angabhubha bathi hayi manini simbuyiseni. Kumele siqalise ukuzibuza ukuthi ukubuyisa lokhu kutshona, kuyabe ubuyisani. Ayisizo yini izinto eziyabe zivulela izikhala ukuba uSathane angenele phakathi kwakhonokho. Siyasibona ukuthi njalo thina abantu nxa kuvelwe umntwana kuyathiwana hayi kumele kuyelahlwa inkanda. Konke khonokhuyana kungabe kuzindlela uSathane angena ngazo ukwenzela ukuthi asilwise asiwise.
Kuyiphethe mfundisi.
Sibongile baba, namhlanje igama likaJesu simelana la yonke imicabango kumbe imikhuba elishana lelizwi lakho. Siyabhizisa uSathane, siletha ke imilayo yakho lemikhuba yakho Jesu ukuba ibe yesu kusayo egama lakho. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli belale kakuhle.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Nanko umculo kazinja ziyamluma haya iqembu le Cholocho Football Club.
Iziqholo bafana ngwa ngwa
kanike esikhangele bezihamba phambili uhlelo lokufundisa abesifazana indlela yokufuya inkukhu zokuthengisa andubana beziphiwe oluqhutshwa umkamongameli uNkosikazi Grace Mugabe elizweni lonke soluqalisile. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.